buye lesikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana.
Ugatshalo wezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabetholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kwe-John Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube le nguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi yinto nje efunga ukukhulunywa kayicace. Akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime. Then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining. But ungathi uyananzelela akutshiwo ukuthi per province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlala ekhuluma. Okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelophile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-email okozeni umuthi sesile framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutwa kuyaqala the elderly ama-frontline workers laba lama-underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacise ngoba kathesi ezithiza akunanto ecacayo.
Sesikhangela udaba lolu lwe-POLAD uMongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni.
Ngalokho akuthoyo ukuthi i-POLAD mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi i-POLAD yinto enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayibuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe i-POLAD layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani. Ilokho esihlala sisizwa nje kuthiwa inhle kodwa thina ubuhle babo asibuboni. So mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okutshengisa ukuthi into yangikhona iyabisebenzela yena hatshi abantu.
Lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umeli Wenorton edalele parlamente ele National Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentatheli izindaba emzini wakhe eBoredale, eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba, owake waba isiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Kunaka, laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uza kwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu, njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuza kona izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala, njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala, sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi, nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile, izidingo zethu azenelisi, azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumende aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelisi ukubuyela emsebenzini ngemali esiyihola incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona ku-$540. Sesisuke khonapho, okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo lapho kuvula isikolo kungakhangeliswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana akumelanga bephunge ukubuyela esikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto uhulumende azayifaka ibe yinto eqakathekileyo, imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igcikwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho siyabuyela ezikolweni, nxa ngingumbalisi ngifundisa, angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19, kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho esikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikelwe njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lo-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye abazama lokhu babe kuhulumende kaTrump, ukamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana noba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Ukhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kujapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezakrasi baveze lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika, owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, uMnumzana Jerry Zinkwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esitsha, yebo, siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlanganothi ezizintathu zokusakaza ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting le-community. Siyakhuthaza njalo uhulumende esingathi kumbe ibhasi, i-Broadcasting Authority of Zimbabwe, ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa, njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelakudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshabi. Kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ethole ukuba fully addressed, njalo lama-relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma-communities.
UNkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala, njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe-World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World, New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama-community radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekuhleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagetsi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-inthanethi. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, phela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungile lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongese elizweni elikhululekile enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe kubonakele lokhu zene kulokhu zene ngaphe lokhu zene emagisini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 uphokine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena. We baba, kunzima kulomhlaba.
Kuhlelo Was a Friday, kuliviki. Silethulela ijaha elisakhulayo, uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi nguDr. Love, ecula ekoBulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Vanda we Studio 7.
Shoes a drums.
Again, ting one end, man, who understand what's happening. Again, ting one end.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane koBulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Onguye wethanda umculo weJazz, wagcina lawo sewuthanda waqala la ukucula.
This is 3 my brother used to play guitar. After when the beginning he mentioned my names, then in 2003 that's where I started music. Being mina being lalela, you want to opala something whenever brother is doing something. Ngizalele khona apo ngakhulela koBulawayo, ngingumuntu waKoBulawayo.
Sibu noma yemini, sibamba neselalale. Ayekho umunye umuntu kimisandwa ngaphandle kwakho.
NJ ubongeselwa kwazi sakhe esingugogo wakhe onguye wambonisa indlela kwezomculo.
ngikhule ngumuntu okhulela ogogo umama lo umama okhulisa ijezi kagogo lami bemanyithi uma mfika lapha kwele phumula east kobulawayo gogo ebeshaya ijezi ebeshaya imaskandi so besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye oyizinto okushabhe sikwenzele ngathi hayi lami senzayenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlaleta athize awacindezelayo NJ.
Elama album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Port, kulo River of Crowns, kulo Thando nabantu. La madlalati bekhuluma ngezinto ezenzakala emphakathini. Anyizwe ukucela kakhulu kiwo kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawa ma-album.
Dr. Love lo mlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima.
Umuntu wami vele ngiyakufela, ngizombiza ngokubhe, ambize ngokubho, my queen, mfazi wami
ndothi. Into engayitshela abantu ukuthi asiqhubeke ngisiphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love nje, ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesinto sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayathe bulawayo sizo sikamzilikazi sizo sikalobhemu na sizo sikamashoba.
Balutshona basakhulayo abacula lo mdumo we-Afro Jazz Fusion, kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kwazwakala kunguye besilaye kuhlelo Woza Who's a Friday
Mama we.
Mpilo enhle kini lonke, igama lami Ezra Jesus Banda.
Yelele bulawayo obheke buhle baye mina okwakho kwayo isizwe sikamsilika sisizwe sikamashoba angaphe amakhosi kaze shaye yona impululu sikhenile kubulawayo vulekile amasango babhizi bahlekisa ngathi bathufumelele bazasiqamba amanga bathi thina vela sibamba nanga bayaqamba amanga bathi thina nyeke sibakhona bulawayo sizovuka ngokuthanda sami mina ngiyoqhenya ngawo. We'll be right back.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.